Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande hope sipha indaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 6 mbalakazi 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lilandula imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela eParliamente elingenza ukuthi libe lomthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa okwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028.
Mina ngibona engathi ngendlela engenzekale yona le ukuthi uza kwelanwa nabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Uhulumende weleBhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle kulelo lizwe.
Wenza izinto ezimbili, uletha efasilitini ebazalini balabo bantwana, uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi inyathelo likahulumende wele South Africa elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwamaphemithi liyamukelekile.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe ikakhulukazi lobe namaphemithi uthole kuyinqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa, kuyabajabulisa kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lilandule imbiko yokuthi lifuna ukuthola inani lamalunga edalela eParliamente elizayenza lenelise ukubumba umthetho wokuba umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke ebusa ukwehlandla lesithathu ngomnyaka ka-2028. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa utshele intatheli zindaba eHarare ngeviki edlule ukuthi ukuxotshisa amalunga ebandla le-CCC edalela eParliamente okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla akulani lokwenza lebandla leZANU-PF. Umtswangwa uthi uMnangagwa kafuni kubusa nxa ihlandla lakhe lesibili lingaphela ngomnyaka ka-2028. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla njalo olilunga lebandla le-CCC.
Kangazi ke ukuthi abantu bakhona yini abasakholwa izinto ezikhulunywa yilaba bantu bezana, ngoba laba bantu vele ngabantu bamangaluhlazo ngalandelela okuningi abakukhuluma kusukela emuva khona le. Sengitsho lakungena kwayena lundoda ngo-November 2017 kuzofika namhlanje ngohubhuhubhu bakabhejane nje bagcwele amanga lokukhohlisa abantu. Eqinisweni badinga yona 2/3 majority leyo ukwenzela ukuthi bakhande imithetho enjengokuthi kulondoda nxa ezabe lokhu esaphila inkosi iseselayo ngo-2028 abuyele. Lokhu abakutshoyo ukuthi okwenzakalayo kakulani labo izinto zikachabango ngamanga mhlaza joko. Simzwile uMtshwanga esithi ye iZANU-PF kumele ivikele uWalshman Ncube lothenda ibithi emsindweni lo abawuhlokozayo ngoChabangu. Uyavikela umuntu ongasiwanga kini njani kupolitics iqiniso ukuthi lo lalowo ukhangela abakibo. Eqinisweni ngamanga aluhlaza ngombono wami ngibona yiyo into abayikhangeleyo, yinto abayijabulelayo, ngoba singalibali ukuthi yona izanu ngokwayo ivele lokho ilomqondo walokhana othiwa i-one party state. Lanxa besithi abalasandla kuloko kodwa bayakubona ukuthi ekugcineni bayakhuleka neqiniso lanxa lingazi ukuthi bakhuleka njani ukuthi bazuze leyo 2/3 majority. Ngamanga uthi bathi lokho kwenzakala kulani labo ekugcineni into abayidingayo 2/3 majority.
Kodwa yena uMongameli Emmerson Mnangagwa umbona ephuma yini esihlalweni ngo 2028 njalo nxa engaphuma ubona ungubani ongamelana.
Into nje ukuthi impilo isesandleni somnikazi omdali wethu sonke. Kodwa vele kangibona ukuthi lundoda lanxa kungathini kwenzakalani ukuthi yedwa nje ngehla esihlalweni angiboni kusenzakala lokho. Nxa eyabe lokhu ekhona ngibona uzakwalela esihlalweni lalaba abazama ukumelama abanye babo enxaso zibabe bawadla amabele kuzofikela lezo sikhathi. Uyazikhanyela nje ukuthi ngundoda ofuna ukubamba yonke into esidukwini laba abazama ukuthi bathi bayazimisamisa avela mboni. Ngaphandle kokuba nxa sethiwe wafundisa abantu abakhe ukuthi babe njengaye njengoba siyabona ukuthi abanye sebefake ku-cabinet abanye bakhona kuma-business abanye bakhona la kubutho engxenye ke ongamelama ngaphuma khona abe bantwaneni bakhe ngobana uthatha ilizwe leli sengathi yena yinkosi ukuthi lapha unyakana ephumayo kube yilifa labantu abakhe. Mina ngibona ngathi nxa baqeqeshile abantu abakhe uzazama ukuthi babe yibabamelamayo ngobana laba abanye hhayi amboni kuyiwandawo ungabe uyakhangela khangela labona abamfaka esikhundleni ababe bakhulu emasotsheni sebaphela du okwenza ukuthi laye nalo ndoda umsekeli wakhe uChiwenga impilo yakhe lengomnxeba ngoba laba ababemsekeli abaningi ngabaseku. Mina ngibona engathi ngendlela engenzakala yona leyo ukuthi uzakwelanywa nabantu abakhe ngoba ilizwe leli kukhanya seliyimpahla yakhe lemundi yakhe.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla usicubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Uhulumende weleBhilitane ukhangelelwe ukubumba umthetho ozavimba izihlobo zalabo abasebenza kwezempilakahle ukuthi baye kulelo lizwe bevela kwamanye amazwe. Abalomkabo labo abasoze bavunyelwe ukubaletha kweleBhilitane. Umphathintambo wezenzakala ngekhaya umnumzana James Cleverly ubikwa efuna ukwethula imithetho embalwa enqabela ukugcwala kwabokuza kulelo lizwe. Omunye umthetho uzakhweza isilinganiso seholo labezempilakahle abavela kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi abahola imali encane bengavunyelwa ukungena kulelo lizwe. Ukuhlaziya lolu daba siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilitane umnumzana Difa wajabhi Bhangodube.
Umthetho lo babukande ufike ngesikhathi uZulu wakithi ikakhulukazi laba abafika ezweni laseNgilandi abafika ngamaphemithi bengacabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kathi lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithala ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi ngesikhathi nesilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So umthetho lo wethu se abanengi njalo uchiya abantu abaningi bedumezekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eleBhilitane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sisazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqakathekile kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama-budgets. Njalo i-budget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe nelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondane lezizalwane zalelo lizwe noma ngithi ekukhangelane lama citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nxa bekuleli lizwe laseBhilitane abantwana baba lama privileges athize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende osegcinwe wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nxa beletha umuntu oyedwa oyikeweka ukuthi abeyezosebenza kuleli lizwe uthole ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu sebebona ukuthi idefense deposit noma imali asebe iluza ekuthineni babhatalele indleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo lokuthi njalo ebhatalele emtholampilo nezinye izinto njalo ziyabe zidingakala ezidingwa imfanelo zomntwana sibethele ukuthi sekusiba lendleko enengakhulu ngoba yena engumzali yedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe asithi phose sithi i-50 pound leyo 50 pound leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava indleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yethethe kungakanani yiko sugcine ukusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali eningi kakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesileta abantwana ngobuningi babo ukuthi egcineni begcine sebesiba baningi elizweni sekugcine kusenza ukuthi ilizwe lisuffocate through izinto okufanele ukuthi baspende kizo
ubona umthetho lo uzenza njani isikakhulu izimuli awusoze wehlukanise na izimuli
zizahlukana abakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngishilo ukuthi inengi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bachiya abantwana emuva okungakuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzokwenza ukuthi benzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleli lizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi wezokuvakatshela noma bezohlala lapho khona kuyanikeza ifrustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali singabazali babantwana kodwa ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo so osekusenza ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe uthiye umntwana kuma temporal basis uzele ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa ke nxa sekufakwa lomthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha ifrustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye
umnumzana Difa wajabi Bango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilitane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa sezamukele inyathelo likahulumende walelo lizwe elokwengezelela isikhathi sokusebenza kwama-permit. Uhulumende wele South Africa wazise ngeviki edluleyo ukuthi amaZimbabwe exemption permits asezengezelelwa isikhathi kuze kube ngumnyaka ka-2025. Izizalwane zakwele Lesotho lazo zengezelelwe ama-permit azo ngesikhathi esifanayo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda.
Ake ngithi mina uZulu weZimbabwe ikakhulukazi lo benamaphemithi uthole kuyikunqobo okukhulu uma kusiba nemiphumela othi amaphemithi azovuselelwa kuyabajabulisa kakhulu lokho ngoba esikhathini esidlule bekubuke ngathi lokho ngeke kuphinde kwenzakale futhi njalo.
Ungasichazisa nje ngamafitshane ukuthi abalamaphemithi kumele benzeni ngemva kwalokho osekwenzakile ukuthi angezelelwe isikhathi kukhona yini abamele bakwenze
labo abafaka isicelo sama waiver ngathi akukho kufuneka bakwenze kuzofuneka balinde nje ukuthi bathole leyo mphumela bazovela bavuselelwa ama permit bese usithi labo akade bengafakanga isicelo sama waiver kuzofanele ukubaphindele lapha yakwa VFS bayofaka isicelo bese kungezelelwa kwalama permit ukuze bathole ama permit amasha.
Lo ke umnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum ubeqoqa icingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ezimbili ezibona ngenhlalo kaZulu emaphandleni kanye lokunakekelwa kwezemvelo esabelweni seMathebeleland North sezisungule uhlelo lokwelapha obabhemi abalimala njalo nje ngenxa yokugaqiswa amahanisi lamajogwe ngendlela engayisiyo ukuswela ukwelatshwa lokuvikelwa emikhuhlaneni yezifuyo ebikwa imemetheka kulumhlubulo. Okuningi asikuzweni kunokuthabadla mini ese Victoria Falls.
Ave Green Line Africa le Matabeleland Animal Rescue and Equine Sanctuary Mars bathi bakubone kumqoka ukuba bahlanganise amakhanda baphumele indlela zokwehlisa inhlupho eziphathelane labo babhemi kulandela izikhalazo zezakhamizi ezigoqela ukuphunza njalo nje kwazo imikhaza ukuzaca kanye lezilonda. Unkosikazi Lorraine Mhlanga ongu Programs Coordinator kunhlanganiso ye Green Line Africa uthi uhlelo lolu lusungulwe emangweni wejengwe ewange anduba lusabalaliswe kwezinye.
Kungasuka ekufundisweni bayathola njalo impahla yokufaka emadonkini lokho esikuthi khona ngamahanisi ukuze benelise ukuthi bathola amaphebhethi hanisi ukuthi befake emadonkini abo ukuze engalimali lamayoko angasindiyo. Njalo olunye uncedo abalutholayo yokuhlatshwa kwamadonki ukuze afikeleke emkhuhlaneni njalo lokudiwemwa kwamadonki ukuze akhiphe izibungu ezingakwanisa ukubana ziphambanise impilakahle yamadonki.
Unkosikazi Mhlanga uthi uhlupho lwemikhaza ngolunye oluhamba phambili emangweni wejengwe.
Esikunanzelelayo yikubana amadonki amaningi ayalimala alezilonda. Njalo okunye esikunanzelelayo yikubana nxa uwakhangele isimo sawo amanye akhona acikazekile ukutshengisela ukubana aphathekwanga ngendlela eyiyo njalo imkhaza ngolunye uhlupho olutholakalayo.
Omunye wezakhamizi obelethe eyakhe idonki ekilinika umnumzana Frank Sebata uthi lolu hlelo luyabasiza kakhulu njengoba bethembe izifuyo lezi ekulimeni ukukha amanzi ukuthwala abantu ngenqola lokunye kodwa kabanakekelwa ngemfanelo.
Amadonki abesifa singelandlela esingazama esingazincedisa ngawo ukuba siwavikele amadonki.
Omunye njalo umfuyi unkosikazi Sikhathele Moyo layo uyakugcizelela lokhu.
Njalo le mikhuhlane ekade ibamba amadonki njengezakhamuzi besingayinanzeleli ukubana ingaba imikhuhlane bani eyenza ukuthi amadonki ethu afe. Kodwa kathesi sesilolwazi lathi ukuthi hatshi amadonki ethu singabona engasaphilanga kulalapho esizakuya khuluma khona ukubana basincedise.
Owenhlanganiso yemezu umnumzana Charles Ndlovu uthi bakubone kubalulekile ukuxhasa izakhamizi zesabelweni lesi ngokulapha obabhemi kanye lemfundiso yempatho yabo ngesizathu sokusilela kolwazi lolu.
Inhlupho esihlangana nazo kakhulu emadonkini izilonda lesiphatho zamadonki. Okwenza izilonda esikhathi esiningi kusuka kuproblemu yamahanisi abantu abasebenzisayo. So ikwezizama ukuthi siyancedisa abantu ngamahanisi ukuze izilonda edonkini zingani ziba ngcono. Sibafundisa lokuthi kona kona kumele idonki baziphathe njani le ndlela kumele bazitrite ngayo ukuze i-health yayo ihlale i-right.
Inhlanganiso zombili lezi zithi okunye ezikukhankaselayo yikufundisa izakhamizi ngebanga ubabhemi angasetshenziswa ngalo. Bethi kunje olunye njalo uhlupho yikuba abaningi betheswa beseyizitonkwane okubulala amasondo azo okwempilo yazo yonke. Ehlelweni lokuhlaba bathi bavikela imikhuhlane efana leyobhova i-rabies kanye le-tetanus abathi isuka layo yande. Bathi lokhu kuyasiza njalo izinanakazana ezifana lenkqubabulongwe eziphila ngobulongwe babo babhemi ukuba zingathathi imikhuhlane efana lale ngoba lazo zidlala indima ebanzi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 ngisejengwe ngenguNokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa ezishabane athi isidumbu sika Simbarashe Moyo oleminyaka engamachumi amabili lasithoba minwembili 28 sitholakale emoteni yakhe silamanxeba umzimba wonke. iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi uhulumende weSouth Africa waqamba amanga ukuthi kulabantwana abedlula amakhulu amane 443 abatholakale bethunjiwe okuthiwa yi-child trafficking ngesilungu bevela eZimbabwe beselizweni lelo. Uhulumende weZimbabwe uthi abantwana ababuyiselwa eZimbabwe bengena maphepha bedlula ikhulu elilodwa nje kuphela 124. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibona ke. Ngicabanga ukuthi manje umnanga kwinto zemhlambela kahle. Ngicabanga ukuthi iZANU-PF yonke jikelela, bogawule konke labo chum, bahappy-ke ngoba abantu bethiswa la eSouth Africa. Ngoba uZANU bezofela la bethiswa nje kuyisenzo sabo, ngoba kungaso kuhlukumeza kwaba abantu ngabantu abakho la ngabantu basekhaya. So abantu bethiswa kanje, ngicabanga ukuthi umnanga kuba mnandi kakhulu, kakulanda inkomo yenza iphathi ngoba kwehla kahle abantu uma besifika. Manje uyezwa abantu bayingezelelwa amalanga okuthiwe beseSouth Africa, then ugijima uyakhuphula intengo yamapasipoti ukuthi esuza abantu ukuthi bengakhona ukuyenza amapasipoti bephume besamona. So kajabule ma abantu bethisiwe edikluti ngoba kwehla kahle kuye abantu bakhe ma behlukumezeka. So kuhle kakhulu kuyo umnangagwe ngekhabinethi yakhe bonke labomthuli bakhona.
Kumbuza tshelela, hhayi nami nje ngibona nje hhayi angisangena ngazi ukuthi kwathini. Ngiyazama nami ukuthi sikhulume Studio 7 manje zami ukuthi ngifake kuyala. Kodwa uhlupho esinalo ukuthi ama-politicians ethu asetshintshe alandela isistimu yeZANU. Ngabantu bonke abasakwazi ukukhuluma ngokuthi iZANU yenza ukuthi abantu abashona yenza ukuthi ayiso mashona iZANU-PF ngoba sikathi abashoni kuyafika siyabuza ukuthi manje lo olokuzela ochamisa ayisoshona yini. So asiphumele endabeni zokuthi amashoni sikhulume nabantu abamotshayo azonelwa ngvuyinye abantu abamotshayo iZANU-PF yabonke bonke laba abakhulumela iZANU-PF iba abantu abamotshayo sikhathi uyazazi ukuthi hayi lona ayisondebele ngishona. Wonke umuntu is a human being, umuntu wazalwa nguNkulunkulu wayenziwa nguNkulunkulu. Yonke into ayaziwe oyenzayo iphuma ekhanda lakhe. Kodwa nathi uNkulunkulu asiboneni nje ukuthi uNkulunkulu wasidala sayehlukana ngemlomo, sayehlukana la ngenkulumo, kodwa singabantu manje. Thank you.
Abantu bayakhala ngamandla abo mina abantu beZANU-PF akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu bayakhala umhlaba wonke lowo ngobusela kini. Akele izami kuhlonipha amandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima kakhulu. Akele ihloniphe amandla abanye abantu. Ngoba kumanje intshontsha inkomo zabantu licasha ngalo mnangagwa lo. Wonke labasela weZANU-PF wacasha ngomnangagwa. Evidence iyavela. Wonke umuntu usekubonile ukuthi wonke umuntu owenza ububi ngoweZANU-PF. Khona bazophila ngamandla abantu kuze kube nini. Bazatshontshela abantu kuze kube nini. Bephila ngamandla abantu ngale nto abayenzayo le yokutshontsha inkomo zabantu. Kuze kube nini bephila ngamandla abantu. Abantu bakhathele ngabo laba bantu. Kube nga abantu beZANU-PF akusibo abatshontshayo. Kube sekulo mthetho abawufakayo okontrola lo busela ukuthi bungaphili. Kube sebafaka umthetho ukuthi kube ngase kungcono. Manje kuba kwese and kutshontsha bona futhi. Uyalela esikhundleni yemnangagwa lo, uyalela bona lobo busela. Cabanga ma uzibiza ngopresident utshontsha inkomo eziyi 200 othiwenga lapho. 200 inkomo ezadliwa zitshontshwa ngothiwenga. Manje busela benkomo buzophela kanjani? Asiqineni lapho bavoice. Buyisenda la masela bazoze besisho kuthini.
Machitita lo khuluma. Ngifuna ukuza uhulumeni uzozanini emandebeleni ezosho ukuthi wayebabulalelana omkhulu bethu labo gogo bethu. Uzozanini uhulumeni uzositshela ukuthi wayenzekani ngoba thina siwazi ukuthi kwenzekani. Asinabo abazali thina, asinabo omkhulu asibazi ukuthi lo gogo bethu. Ngathi wababulala obatshise lezi ndlini. Kwakuyenze njani? Umbuzo wami ukuthi kwakuyenze njani? Ngifuna ukuthi sibe kwazi lo. 2019 nababulela abafowethu eHarare. Siphephe laphi iphosi sizona zeZimbabwe thina. Siyephi iphosi? Cacephi ngoba asingalamlindi wokucatsha. Khulumeni asiyithandi le nto yenza kini. Ngisizukulwane lesi sasemathebeleni besifuna ukwazi ukuthi uzobuya nini uzositshela ukuthi kwenzekani. Mathintitha lo.
Studio 7, Studio 7. Ngingalithona njani lapho? Uyazi lo muntu othiwa nguSengezo lo uphose ngikhulumisa inhlamba. Vele asitokhuzeni but kunjalo nje into engizwisa ubuhlungu zinkokheli ze-CCC. Ngabantu abafundile kakhulu. Uzwa kuthiwa amaphepha e-CCC kafayilwanga kuhle emakhothi. Kanti why bengacheki amaphepha ngoba bengamalo yabona becheck amaphepha before hayi sicela singa abantu bengasiyenze into ezingelangqondo la sicela bengasenzeka ama leadership ayisukumela bebone into lezo kathi why usengeze bengamqothi why bengamqothi sifuna ukwazi ukuthi sokho lama triple siya yithuyi asefuli kumbulu lapha
ukuthi usazwele isifiso sokwenza siyabonga abasakaza abasha bese indaba zokuqinisa mina ngikhuluma lapha ngumlelo wenkulumo siyadanisa ezimbabwe ezimbabwe esithi labantu abahlakaniphileyo ukudlula umhlaba wonke umthuli nyube ukhweza ipassport to 200 ebantwini bezimbabwe abazifikekelayo ikade kumemti ipassport lokuyehla oliba yehla ipassport but kuyisimango ukhweza amatoki ufake imali ku-ani ufake imali kupresident awusaze sadubeka ngezalo sadubeka ngomlweli wenkululeko asiyazi into esayidlwelayo asiyazi into esayidlwelayo kanti salwela ukuthi abantu bazibuse kabayekele uthamisa sibuse salwela ukuthi abantu bazibuse sidlwelanga ukuthi abantu ma-individual sidubekile unkulunkulu kangenele bantu baye babusa adubeka
abingelela abasakazi bonke thina sibuhlungu usengezo ngafanele usisi wakhe lo but angafaki isithombe sikachamisa ngasale khonapho lani bonani ukuthi liyafaka maye izinto kini ipha okunye nje kunye imbizo kathi lungi sasale lesisile sibona ukuthi bona abamlandelayo bazavotela yena usengezo sengupresident waleyo sisi yena uyasicaphula vele into kasengezo le hayi akula kuthule ezimbabwe ngenxa kasengezo yokwenza izitori zakhe ibioscope ngiyabonga
Sibusevene siyabonga kuyadumaza kakhulu uzobhila igawulo esikeba sebekhulumela ukuthi bacele i-NTO ukuthi size abantu bayahlupheka le tsholotsho yibo uyazi etsholotsho akunamanzi akunamadamu nkomo ziyaphela izwe lonke nje bayazi behlulekile beyizana ukugubha amadamu for 50 years so njengamanje baxoshe ama-NTO besenzela ukhetho lolade belwenza becela uthamise becela i-TPC kungala muntu ozobona ukuthi bacela kanjani so njengamanje bazoyiqala kuphi i-NTO ukuthi buye izobasiza njengoba isomiso singayo inkomo zabantu ziyaphela abantu baphela ngendlala i-government yeday yona leyezanu ayinangichivini umcabango owodwa ukuthi ngenza wapha amaplant isiza abantu so abantu mabebale i-government bekhuluma i-government yezanu hhayi mina ngithi nxesa noma ungumuntu wezanu usazobona ukuthi izanu iyinto enjani ngoba into ekhona nomuntu wezanu uyakuthembela ukuthunyezelwa ngumuntu umntanakho ongaphandle kwezwe njengamanje i-passport lakhe liya-expire lowo mntanakho osebotswana uzolikhanda ngani izanu naleyo isithume sibuye yathi $200 i-passport izanu phefu yona leli sayivotela la manje lithi liyizanu sazoyibona ukuthi izanu into enjani ihloboni kapendi izanu unyawo kodwa ukuthi badle bona bebezinothise bona hhayi omunye umuntu siyabona
Studio 7 hhayi siyabonga lingendaba lizokuthela sithethulela zona iy'ndaba ezinhle kazi abantu bangabi nendaba lo mthuli incube lokhipha ibhajethi yakhe leyi efeva amasosha i-defence force bayazi ukuthi bangancisha amasosha imali vele obvious that thing is going to trigger out i-crew so that's why bekhipha ibhajethi yabo le ihlukume zuzulu abanandaba naye nokuthi uzulu kuyokwenzakalani izimbabwe fela abanandaba nakho loku bona into sebesabobesamasosha that's the only thing but that's why benikeza amasosha imali imali eningi abantu bezimbabwe behluphela kangako hayi shem Studio 7 bengicela ukuphawula ngendaba kababa usikhala lo ubaba usikhala lo sejele izanu PF ingadlali ngathi mani isibamba amehlo mani ngoba sebethola ipressure lapha ku-UN bakhulula ubaba usikhala ejele thina sezangathi bazokhulumisana lochabango ukuthi uchabango besebantu besebethi nguyuchabango okhipha usikhala ejele babodlala ngathi asizithutha thina uchabango uzomkhipha kanjalo ubaba usikhala ejele uzomkhipha kanjani kumele amkhuphe ngoba ngathi ngathi ngowezanu layo ngosengowezanu yikho izwi likachabango lizozwakala ngoba ngowezanu selizama ukukhampena ngayo uchabango lo uthi thina besesithi uchabango ukhipha usikhala ejele kungayisiwo uchabango amkhipha usikhala ejele ngoba izanu PF sithola ipressure ku-UN bakhulula usikhala ejele asizithutha thina izanu PF ingadlali ngathi mani
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Zulukandaba isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Ibandla le CCC sele isikhathi njengoba ngitshilo hasisavumi silugqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Oluvalelisayo ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama ngu-Chris Gandela.